sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wolamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 19 kwabakazi 2022 Mokeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amagqwetha avela phandle kwelizwe awe-Amsterdam and Pasteur kawanxuswanga ngoba besola umsebenzi owenziwa ngamagqwetha aseZimbabwe ekumeleni emthethwandaba amalunga alo avalelwe okwesikhathi eside. Uhulumende uthi usethatha amanyathelo aqinileyo okwenqabela ukutshontshelwa ngosomabhizimusi obhadalisa ingatsha zakhe imali eningi kakhulu nxa ethe aphiwa umsebenzi. Kuliviki kuwoza Fridays lomculi odabuka eMbembeswane uXolani Jongwe uhamba ngegama elithi OxD. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Amapolisa emngcelweni weBed Bridge namhla atete izimota ezidulayo zelunga lezizanu-PF umnumzana Justice Major Mayor Wajajena ubotshelwe icala lokweba imali efika kuzigidi ezinhlanu zamadola eMelika, US$5 million. Iphephandaba leHerald libika ukuba amapolisa anakanela ukuthi Wajajena ubezama ukubalekisa lezi zimota ezihambisa kwele South Africa. Izimota lezi yiLamborghini kanye le-BMW. Uwajajena ukhululwe ngemali yesibambiso se-bail izolo ngemva kokubojwa labanye abane ngolwesine besethiswa icala lokutshontsha imali yenkampani ye-Cotco besiyathenga amagonyethi. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lamapolisa labanye. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi amagqwetha avela phandle kwelizwe awe-Amsterdam and Partners kawanxuswanga ngoba besola umsebenzi owenziwa ngamagqwetha aseZimbabwe ekumeleni emthethwandaba amalunga aleli bandla asevalelwe okwesikhathi eside engamiswanga phambi komthethwandaba akuqela umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Stole labanye. I-CCC ithi amagqwetha avela phandle kwelizwe alanda ukuzoncedisa ukudinga indlela zokukhulumisana labomthetho ukuze kucandwe isisombululo esizakhokhelela ekuthini batholiswe imvumo abantu laba yokuhlawulela imali yesibambiso e-bail njalo bengahlali entilongweni kwesikhathi eside behlukunyezwa kodwa bethonisiswe amacala abo bevela ngekhaya. Lokhu kujonge njalo ukuthi amanye amazwe abelolwazi ngokwenzakala eZimbabwe ngokuphathelane le mithethwandaba edabeni lokulondolozwa kwelungelo lezibotshwa. Umsekelo wesikhulumelo se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba uchazisa kabanzi ngodaba lolu.
Siyenze i-press conference sikhuluma ngendaba yokuhlukumezwa kwama-activist ethu la malunga edale lephalamende u-Honorable Sikhala noGodfrey Stole. Kule nto-ke ebikhulunywa ngabantu besithi-ke osikhala-ke bathola amaloya. Hhayi, amaloya esilawo yithi esingezelele amaloya njenge-TCC ukuze sincedise abakhona ukubana-ke bethole-ke impumela engcono yemadala.
Libona kulokunye okungaba loncedo yini ukungenisa amagqwetha avela ngaphandle kwelizwe?
Abangeneleyo abangaphandle kwelizwe ngabancedisa ICT yona i-regional international lobbying njengabangani bethu thina esisebenzelana labo ke ngaphandle kwamazwe. So bangenele ukubana bencedise in terms of lobbying ngenxa yokubana ke silokuthemba ukubana ke kufanele kube le pressure efakwayo kunhlangothi zonke. Sikhulumile ku-press conference yethu njalo ukubana ke impumela zamakhoti ziyaveza ukubana ke Oscar, they were not let down in Langanese. They were let down by the system in our judiciary. You can Libani Amalunga, Ubana be pure Ipel. When I want to Zimbabwe, Ukli, Ubana, a judiciary, which is the court kufanele ukuthi kwanise ukupha abantu amaphewu ngendlela ke ebalulekile ngenxa yokubana yilungelo labo. So okusikubonayo kathesi ukuthi everyone lathi sinje wonke umuntu osekwakho wabotshwa siphuma singena emakoti every day ngenxa yokuthi we are being laid down by the judicial system. Okuyinto okufanele ilungiswe kubana ke i-judicial akufanelanga i-acte ngendlela ke e-partisan ngendlela yoku-advansa ke ama-interest ezanupiyefu. Kufanele ukubana i-acte ngendlela independent ngendlela elandela ke umthetho.
Manje likubona kuphumelela yini khonokho elikulwisayo?
So yiyo inkinga esihlangana la eZimbabwe njengozulu wonke jikelele ukubana sokulo mthetho wezanu yikubona owasikajena nxa kuthiwa utshontshile more than 5 million kodwa usepre-bail. Kodwa-ke laba abadimanda amalungelo abantu lokubuza ukubana imali zenga abalwisa i-corruption iba babotshwayo.
Ngokutsho kwebandla lenu lithi kule mthetho emibili elizweni leZimbabwe lihlose ukuthi liza kuqondisa njani-ke khonokho?
So kulo mthetho wezanu lo mthetho wezulu wonke jikelele kuyinto okufanele siyilwise thina njengabantu beZimbabwe. Asonto ye-CCC, asonto yamaphathi, yinto yokubana izanu ibambe ejudiciary ukubana imisa abantu ukubana bethole amalungelo labo. So yinto okufanele silwisane labo ngenxa yokubana bonke abantu abasemadali ababotshwayo they are being let down by the judicial system. Ngoba yiyo okufanele ukuthi iprojekthe wona la malungelo.
UMnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa loGainer Gumede Saidi we-Studio 7 ngocingo eseHarare. Uhulumende uthi usethatha amanyathelo aqinileyo wenqabela ukutshontshelwa ngosomabhizimusi ababhadalisa ingatsha zakhe imali enengi kakhulu nxa ethe wabapha umsebenzi. Lokhu kuza ngemva kokuba umabhalane kugatsha lwezemali uMnumzana George Kuba Matanga etshele umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo ukuthi uhulumende nguye obangela ukudilika komnotho ngokubhadala amabhizimusi amenzela umsebenzi imali edlulisa wemalawulo. Le yinto ecunule uMnangagwa. Kumbiko awethule namuhla uhulumende uthe osomabhizimusi kanye leziphathamandla zikahulumende abazatholakala bephatheka ekuchaphazeni imali yakhe bazaphathwa ngesandla esilukhuni. Uthe njalo usizacubungula kabanzi umsebenzi oyabe wenziwe yilawo ayabe ebaqhatshile engakababhadali. Uhlaziyo lolu daba siqoqele losomabhizimusi uMnumzana Alec Ndlovu.
Okusimangalisayo baba Nkomo ukuthi amanyathelo la ngikhona ethathwa kakheshi yinto ebesivele sikhangelela ukuthi uhulumende eqalisa ukufaka ama-systems efaka ama-administrative committees efaka ama-oversight committees o-public accounts committee labo auditor general izinto okwakumele ukuthi vele kuqalwe ngazo zibe vele zihlelekile ekuqaleni nje anduba kusetshenzwe ama-ministries nje lo msebenzi yama-line ministries yonke. Yinto okungamelanga ukuthi uhulumende athi usekhala ukuyenza kahesi kathi kwakuvele kumelelweni.
Kahle kahle okwenzakalayo lapha inkohlakalo kuyini kahle kahle?
Okuphuma sobala kube segcekeni baba Nkomo ukuthi inkohlakalo eyenzakalayo lapha ngoba sikhangelela ukuthi vele okokuqala ingcwethi zikahulumende nxa kumbe ithenda kumbe umsebenzi okumele wenziwe kuyabe kumele ukuthi andubana bamukele labo abazafeza umsebenzi kahulumende baqale badingisise bathwayisise babe leqiniso lokuthi indleko kumbe nentengo zalowo msebenzi yimi kanjani. Ngakho akumelanga ukuthi ukuthi sokwenziwe kwabhadalwa imali bese kusiyavumbuluka kusasa ukuthi khona uhulumende lengcwethi zakhe eziqeqeshileyo ezakufundela emakolijini ukucubungula imisebenzi enjengayonaleyo zikhangelazo sezimangala ukuthi kwenzakale njani. Mboni ngani okuphuma nje egcekeni lapha yinkohlakalo eyenzakalayo.
Abanye bathi idla lapho ebotshelwe khona. Siyabona uhulumende uthi sekunanzelela ukuthi esikhathini esiningi abantu ngitsho labo somabhizimusi abazimeleyo ayabe esebenza labo ethenga izinto kubo bambhadalisa imali enengi kakhulu ukwedlula imali ilina osomabhizimusi elibhadalisa abanye abantu nje.
Iqiniso elikhona ukuthi akwamukeleki baba Nkomo ngoba nasikhuluma ngohulumende sikhuluma nge-taxpayers money sikhuluma ngesikhwama zikaZulu okuqakathekileyo ukuthi nxa kuyikuthi kulomsebenzi kahulumende okumele wenze kumele kube kwenziwe ukucubungula okujulileyo kakhulu.
Umnumzana Alex Ndlovu ngusomabhizimusi. I-commission elawula ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ithi abantu bafuna ugwalo loluhlu lwamagama abalilungelo lokuvota olutsha kumele bekhokhe ikhulu lengxenye lamadola emelika $150. Imali le yehlile isuka kumadola angamakhulu amabili $200 iyakhokhwa yilabo abathenga ugwalo lolu olujulileyo lwabavoti ngomnyaka ka-2017. Izekiye ethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter namhla ithi abafuna i-voters roll endaweni lapho kuvotelwa khona kumele bekhokhe amadola angamajumi amabili $20. Abafuna uluhlu lwe-ward bazakhokha $25, isigaba sonke kumbe i-constituency $30, kuthi ke olwesabelo luzathengwa nge-$60. Izek ithi abantu balakho ukukhokha imali le besebenzisa eZimbabwe ehambelana lesi sindo sedola lemelika emkambo wezimali kahulumende. Inengi lisola amazwi kampantitambo kahulumende obona ngezemithetho uNomzana Ziyambi Ziyambi yena othi ababikwa babulala abantu ngesikhathi seGugurahundi abasoze bejeziswe ngoba uhulumende kamoyi uRobert Gabriel Mugabe wabaxolela ngokubanikeza i-amnesty lapho kusayinelwana isivumelwano se-Unity Accord ngomnyaka ka-1987. uNomzana Ziyambi Ziyambi ukhulume amazwi la eseGeneva kwele-Switzerland ngolesithathu emhlanganweni wekomiti yomanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele i-United Nations okuqeda inkitabetshabi we-UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Ubebuzwe ngalolu daba ngelinye ilunga lelikomiti le uGay McDougall othe abathintekayo belokhe behlukumezekile njalo akuchasiswa ukuthi udaba lolu lamacala ngkhona kuzabanjwa njani. UNomzana Jinga Dube wayengumphathintambo kahulumende obona ngamalungelo abalwa impi yenkululeko njalo waye kuviyo leZIPRA elilunga njalo ledalele iPolitbureau yebandla leZANU PF walingena ngemva kweUnity Accord uthi kavumelani loMnumzana Ziyambi Ziyambi.
Kule Peace and Reconciliation Committee leya ilokhu isebenza nezinduna njengobupresident elokhu ehlangana nezinduna ngifuna ukubona ukuthi singaqedwa njani. Into eqakathekileyo yokuthi xoliswane kunyelwane ubudoda njengesithu sakini asithi sodwa futhi senza khonoko namazwe wonke oRwanda oUganda eRwanda kwaba even worse than owakithi.
Ungathi isivumelwano se-Unity Accord saluqeda lolu daba njalo kwaxolelwana?
Ayiseyikho lokho esasikwazi. Bakhona babekhona kanye kuleyo komiti njengabo Sisumasuku Angelina. She's one of the only surviving members engizaziyo. Kodwa uyakwazi ukuthi babevumelene ngani lephepha okunye kwakuyi-gentleman's agreement. Kodwa-ke ayisalandelwa sokukhanya ingathi sokulentsha sokulento ezintsha kakhulu phakathi kovumelene okwakukhona.
Kodwa abantu yebo baxolelwa yini ababulala abantu ngesikhathi seGugurahundi?
Uxolelwa phela uma uxolisi. So kuzima ukuthi ngisho ukuthi baxolelwana ngoba uzange uxoliswe.
Ngezinye indlela awuvumelani lo mnumzana Ziyambi Ziyambi.
Ithi mina uma into ingazange ungela lutho lokuhluphayo waseyifamili yakho ingazange iwele endaweni ungatsho ukuthi hatsho kwaphela. Kodwa-ke umuntu ungabalikayise noma ikanina lasozavuma ukuthi sowuxolisiwe. Hluphayo nje ukuthi into lezi hamba zife ebantwaneni bethu asizingafuni kube njalo athi sifuna ukholelwane ukuhlala phansi kunyelwa nomloda phele into yonke phele benjalo
kodwa la yomnumzana ziyambi ziyambi uthi wathinteka ngalesi sehlakalo ngoba ulezihlobo lazo ezabulawayo ngakuthi amadizide
hawo bangaki ngaba 1 2 3 ba ungabula amadizide bathi not the main issue bawuyinto ezidangile
lo ngumnumzana Jinga Dube isiphathamandla sebandla lezano PF uhlaziya lolu daba siqoqwe lomnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ye-ibheju likazulu elwela amalungelo abantu abathinteka ngesikhathi segugurawundi
okulusizi vele ofuze siqale sikuvumelane ukuthi enkulumeni kaziyambi ziyambi uyavuma ukuthi benze icala okudanisayo kodwa kungamangalisi yikuthi upepetrator evuke esesithi yena usezinike amnesty mbona ngazathi lokhuyana it's either ikuphambana kubeni ikuswela ubuntu lokungahloniphi ama-victims ombhuqazwe ubusuzibuza ukuthi kathi right uma esithi kwankona lo daba osalalungiswayo ebalanje into eziningi-ningi umbuzo yikuthi kathi abatshona bekulanda lapha bezohlangana lezinduna kuyini anti umkhula wakhe wathi khona udaba lolu kalulungiswa so mbona ngathi ke nje khona okakutoyo akuvumelani laba kwenzayo kodwa uma sikhangele inyanga ka-August sesiyenelise umnyaka ogcweleyo ngemva kokubana umnankagwa ehlangane lezinduna kodwa umnyaka ogcwele kakukho ngitsho lokhu kodwa osokwenzakele akunamhlangano ngitsho lo kodwa osobanjiwe zinduna so kuyatshengisa ukuthi kudlalwa njengabantu
lo ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ye-ibheju likazulu elwela amalungelo abantu abathinteka ngegugurawundi silokho sikudaba lunye siphinde saxoxa njalo lo mnumzana kucacaphulu ingcwedi ecubungula ezomthetho njalo eyisiphathamandla sebandla le-CCC
inkulumo kaminister uziyambi ziyambi ngiyizwile njalo ngokubona kwami inkulumo yakhe inkulumo engasiloqiniso kumele sinanzelele ukuthi bekhuluma ekhuluma lamazwe amaningi eku-international forum so esikukhangelayo lapha ikubana umthetho wamazwe international law ingabe ivuma yini ukuthi abantu ababuye babhuqa abanye benza ukuthi wayi-genocide bebabulala bebahlukuluza kabuhlungu kangaka kungaba yibo yini abaphinda bathi bona sebenikane i-amnesty ngibona ngazani abalaleli labo ngekhaya bayabona ukuthi into enjalo iyabe ingayisiyonto elungileyo ngokubona kwami-ke izimbabwe yikho sikhuluma ngokuthi kumele siyikhulule kumele kulwiwe sisebenzise amavoti kuze kube lohulumende omutsha kumele kube ngumuntu ofresh umuntu ongazange waphathe waba lengxenye kumbhuqazwe wegugurawundi ukwenzela ukuthi nxa sesibuza ukuthi labo abenza amacala anje benziweni kube nohulumende okade engaphathekanga ekubulaleni abantu uhulumende ongelabantu abalezandla ezibomvu i-commission leyana eyokukhangela izinto ezake zenza othiwa yi-peace and reconciliation kumele itshintshwe sibe le-constitution eleclose osithi thina ekhangela abantu okuyibo abahlukuluzwayo kakhulu ama-victims we need a victim oriented framework so i-framework ipolicy kakhulu kahulumende yokulungisa izindaba lezi yiyona leyana ekhulunywe nguziyani impi njalo ipolicy yokuzama ukugqibela khonokhana konke okwenzekalayo kuthiwa sikukhohlwe abantu abangeke bakhohlwe into enjalo kungazanga kwaba le process yokukhuluma amaqiniso lokuvumelana ukuthi okonakalayo emuva kuzalungiswa njani namhlanje silokhu silabantwana abangela ama-birth certificate as a result of igugurawundi kathesi bekuthathwa izithupha laba abantwana abantu besehlile ukuthatha izithupha ngoba bonake abazange babe lamaphepha labazali babo abazange babe lamaphepha ngenxa yegugurawundi kanti uthini yena uziyambi ziyambi ngezinto ezinjani
lo ngumnumzana kucacaphulu ingcwedi ecubungula ezomthetho njalo esiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change kuxoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. ulive talk namhlanje lokhu sisedabeni lwempumela yokhetho lwaseKenya kanye lokuvula okusemthethweni kwenkampani yeCo Storage Company. Ingatsha zemfundo yeprimary lesecondary olwakwele South Africa lolweZimbabwe zilobelane isivumelwano sokusebenzisana lokwebelana amacebo emsebenzini wezemfundo ukuze abafundi bathi begqiba izifundo zesecondary babe lolwazi lokuthi benze izifundo bani zokufundela imisebenzi abazayenza empilweni zabo. Uthuso Khumalo usiphathela lolu daba.
Abalobe lesisivumelwano bemela uhulumende babo ngabaphathi ntambo bengatsha zemfundo emazweni wabili, unkosikazi Evelyn Ndlovu waseZimbabwe osekwethekeleleni kwele South Africa nonkosikazi Angie Motshekga. Lokhu kwenziwe emhlanganweni okhutshelwe Johannesburg kwele South Africa izolo. Ekhuluma esowethu lamhlanje, unkosikazi Evelyn Ndlovu uthe iziqondiso zesivumelwano lesi zikuqela ukubambisana ekufundiseni abantwana kusetshenziswa ulwazi lwakulezi nsuku olwe-technology lokwenza izifundo zabafundi zifana emazweni asezansi ezwekazi le-Afrika ukuze kube lula ukuthi abafundi befunde loba kuphi.
Sincedisane ukuimprova i-quality of education in our respective countries ukuze abantwana abaphuma esikolweni babe ngabantwana abale-possibility ukuthi bangaqalisa amabhizinisi abo. Kungabi ngabantwana laba bathi bephume esikolweni bememorayizile kuphela.
Bavumelene njalo ukusebenzelana emihlolisweni yabafundi ekubumbeni izikolo ezilohlonzi zokuxhasa abafundi abehlulekayo nokuxhasana enhlelweni zokuqeqetsha ababalise. Unkosikazi Angie Motshekga uthe kuningi kakhulu abakuhloniphayo ngemfundo labafuna ukufunda emfundweni yaseZimbabwe. Uthe lokhu kugoqela ukuqeqetshwa kwamatitshala lokwaba ulwazi ngenqubo yezikolo ezizimeleyo.
You know, sivumelane ukusupporta nokusizana kwi-areas ze-curriculum. Zimbabwe has got a very good education system. Share notes, share even syllabus, assessments to say what are the things that we can learn from Zimbabwe in terms of their curriculum, their assessments, their learner support materials. They've got very solid, good learner support materials.
Esebuzwa ngodaba lokuthi bazokwenza njani ngabafundi beZimbabwe abazasala esikhaleni ngesikhathi amapermit abazali babo ephelelwa isikhathi ekupheleni komnyaka, umphathi Motshekga uthe lobanje lolu kuludaba logatsha lwendaba zasekhaya bona ngeke benqabele umntwana ofuna ukufunda ngezizathu zokuthi akanamaphepha.
Yebo, mina ngidiye nezaseclassroomini ezamapermit ama passport, I would want to get into it because as a minister dealing with it, so I don't want us to cross lines. Our law says any child, my corner system admitters, who's in a person special CSM admitter. So that's why I'm thinking, my own turn and forget us in Utama paper with home affairs. And Sang and Angala Patasma Koji.
Paul and Alul Daba, Umpatin Damon, Lovian Ote, as soon as this woman runs up with Woody, Benzo Bellula, Utabantuana, Bescolo, Bafund, the Welland Supo, Amazon, Mabele.
Abantwana abafunda lapha sine agreement naye sikhangelele ukuthi iSouth Africa yenelise ukuletha abantu abo bezofunda kithi. Njalo sine sikhangelele ukuthi South Africa nayo ithi owner that agreement nale ione ukuthi abantwana basale lapha befunda.
Abaphathi ntambo laba wabili bethekelele izikolo ezimbalwa eSoweto. Kwesinye salezi zikolo iKurtis Nkondo babone izinto ezenziwa ngabantwana besecondary ezibalisa ukwenza ama space rocket, ukuhlanza amanzi kusetshenziswa ulwazi lweze science, ukukanika imota kanye lokufaka amagetsi ezindlini. Le yinto encenywa kakhulu ngumphathi Ntambo Ndlovu. Kulamakhulu abafundi beZimbabwe abafunda kwele South Africa kanye lamatitshala eZimbabwe afundisa khona. Iningi lalaba bantu balakho ukubhekana lohlupho ekupheleni komnyaka ngemva kwesinqumo sikahulumende weSouth Africa esukwesula ama-permit okufunda ukusebenza lokuqhuba amabhizimusi ezalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000. Imeli Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday. Uliviki uhlelo Woza Fridays lo mculi odabuka eMbebeswana uXolani Jongwe uhamba ngegama lokuthi Xoxtee.
Banengi abaculi abasakhulayo kulezi nsuku abacula imculo ethiyeneyo. UXolani ngomunye wabo, asizweni imbali yakhe.
Igama lami nguXolani Jume, aka Xoxtee. Ngafunda eMajiji Secondary School endaweni esigodini saseMbebeswana kuNkosikazi. Ngaqala ukuhlabela 2004, but I was under carpet. Not in professional level, but I was still trying with ngingene until 2019.
Xoxtee
ubevele icula from school ngangikukhwaya senza igroup zembube ngangilida wembube but vele mina ngangithanda umculo wekwaito ngesikhathi sawo atapafokati umduma silila ilabantu abangenza ngazingafisa ukuthi wandina ngibili ngoma yami ngathi nama wandina ngacula. So ucula is always in my head ukuthi one day ngizoyenza fisa ukuthi le nto ngiyenza is in my heart.
Ikakhulu eMzansi njalo wacinezela iculo lakhe elithi imali ingenile elo DJ Thira ubaphethe abaculi Jongwe
nginama artists ase South Africa at DJ Thira Fiesta Black Nani Ndemo from platform 1 Zanda Zabuza Emza manje ngine track enzo yenza but asikaqeda ukukhuluma no Pep Sodom.
Xoxtee
ngacela abantu ukuthi abantu basupport, we need to support, remember ukuthi we are nothing uma ungena abantu abakusupportayo, udinga abantu ukuthi abantu balalele music wenu bawu download abantu bawu share siyathola ngiyatholakala ke mina kuma digital stores music wami yatholakala wonke ama digital stores and la ku social media ku Facebook na ku Instagram just say Xoxtee uzonthola khona.
Yes, siyabonga kakhulu ke Ezra Jesus Banda khona ngapho ke koBulawayo ungadinwa lokusasa lo keeps doing city ilala.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.